Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi. Uxolo balaleli imitshina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabe kuyele muka ekhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulo mhlangano. Kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani abantu bonke bekhona.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthatheli zindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi okwethusayo yikuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume sihambe njalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela lo besiye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyikuthi bakubona kuyikuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini esithini karamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywa ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations zase South Africa from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama-foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama-memorandums abo abamaningi. Zobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama-foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasishukute wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini lobanje uhulumende obengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, uMongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemithi eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu besabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolo Benle Pretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities, ikhala, lona olusolwa ngabanengi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kulo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzane Mathemba kuye moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo, okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo solusenziwa solungolo ukuhlaziya
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
Thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imibuzo ingaveli phezu, imibuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competence-based curriculum, okungababali ekulungiseni iqesheni ekhesheni yaleli ibuni ukuthi ngabe 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 kondane na wana wala wala wafu niki kushele la kushele leki nganhanela yande kandoko kakana kwe rilele chinga nali ndelela li klamai mwakana kwenye pinyo haki kompetenti kwa karikula mlei kivuya kuseke njitwe li njira matanga ama njira matanga rikuti commission report recommendation kaza yuti aumera na huvu yetu kera huu yitaka udu kisodi nira kota humere huvu la manya maru yuti ande ni sandi uhulu mende njira matanga commission report ya ato yuti uhulu mende kakale ikwama obutuwa education equalization lapa za kamera kwa na maru yuti yuti na wendize yuti uhutuwa akupume ima lenda ala eza zamba huu yenda ikolo uhutuwe zina uwenze yuti ikonipen pesi karikula mle naite zavala ina ajili ela tale mjena leke kubona guman ko ikwama leto na wangu skulima natolika ilize za lina mrezoti kota kete skanina kini pinyente la ovu mpavu za nae kuze vye gumbudu wa suhula wane wikia mama kozi na siya gumbudu kresi bendo wa tulayu mkabuwa kulima mwiti soru kati 15 bilion wato kwa kati te competent based curriculum kwa naka mwiti zina vile mwiana ya wazi za mwiti kiti mwiti competent based curriculum ina ya nye kubi ewa tale
gubizwe abantu buwanko kumele bebe kona ma stakeholders njalo kuphatheka kwawo ngasiza yini
na bekuyele muva esikhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulo mhlangano kuyakuzezela ukuthi uhulumende kakhangelani ukuthi abantu bonke bebekhona ngoba nga yinto yabhethuna ukuthi abantu bonke bebekhona njengamdlalikala ngo-2014 i-consultation lapho-2014 uhulumende wayihlelile kwakunama-flyer kwakunama-poster into kwemarejeni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethi kungumlando wababalisi ukuthi benze amafulaya benze amapost ere yibo abayenza futhi bezinyemezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababitshana bazabe bebekhona beyenze into ekuthiwa i-rubber banding kuhlelo lakhe beluselilungisiseziqedile nokuthiwa abantu abayigcwalisa ijise kumbe intando yalowo ongumnikazi wohlelo antinye indebele kutwayenya ele udaba isinati abantu bengavele bafikela babayenzileyo khona kokudaba impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi yi-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuyise umnotho ngabomu phambilini kokhetho, uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibila abantu abenza abakwenzayo aba kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola abaselathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube lezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngingathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo aba kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola, abasilathemba khathesi, kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube lezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary eyembali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimhlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela buti ngale kugcotshwa ubaba induna uMaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela, sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela, lini elikhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele, lini elikhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngoba umthwakazi into ngeyabantu abakhulumisa indebele. Sebeqalile futhi abantu bezano no ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele.
Studio 7, Studio 7, salibonani, njani, hayi, tina siyaphila, njani bonke khona ngapho, hayi, hayi, tina hapa siyaphila, hayi, bantu bakithi siyazibonga indaba ebesipha zona, zimnandi kakhulu, indaba ezinhle, indaba ezibuhlungu, indaba futhi esizithandayo, siyazithanda mpela mpela, hayi, ngithi kuyamphawule ngendudalo, kuthiwa bantu bomkandla, kuthiwa mkandla, kuthiwa bantu, kuthiwa wayini ovet uthe eZimbabwe kulungile sokungcono sokungcono yazi umuntu lo kakhulumi kuhle kakhuluma kuhle usivusulaka lathi sinje sasingama-ovet usivusulaka usivusulaka undoda lo ngoba nayekhuluma esithi eZimbabwe sesamabhunu ye kwakurongo kwakutheni akulabhunu elake labulala umuntu akula kathesi amagugurawonde babulala abantu babulala baba bethu bababulala babapheda nya yena kathesi ukhuluma ukuthi yena ye kwakungcono ye kathesi kungcono kanti siyaphila kanti siwamkhangelise umkhehlekhehle lo mpopo ngaze wobambo pho kukhuluma ngompopo umpopo ngawubambe bekeli ipopo umkhehlekhehle nje kanti siyadlisa ulisa umnangako hhayi ke langakhulumi okuningi ngoba nasuka umsukela umlanda ngapha kukhulume irabiji umuntu lo tanki mbongele nje
salibonani salibonani balaleli be-studio 7 okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigaba sakwamasendo ePlumtree ngikhuluma ngise-South Africa ngithi balandeli be-studio 7 nabalaleli ngoba selokusazala sizalelwe ekuhluphekeni singakaze sibe ngabasebenzi abatheni singakaze siyidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwaba nzima sahluleka nokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho okubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini ngabantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezenelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshaywa ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyabe ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ngokungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye usizo kanti kuyizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esinesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo nguzikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwamasendo ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni mina ngibawa umpofu obuya la enkai ngilo mbono angazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumele ngithi ngumbuzo ukuthi kungani kathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthola ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayesiNdebele bakhuluma ngenye indlela olaba ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakhona ubonga ukuthi hayi leli liqosheme lelalisile igama lakhona siyindlela elikhulunywa ngakhona angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye indimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele ungazange udobhe olunye ulimi uhlanganise kodwa ke siNdebele sibulawa kakhulu okwedlula zonke indimi okunjengokuthi umuntu athi khona ma ekhuluma ngendlondlo uzithi idlodlo hayi indlondlo loba athi ipipi etipimpi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa-ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona ma kuyisitonga sikhulume njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulume njengesikhalanga kuhlonitshwe indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga ngicela uxolo ke kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha esiku-studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhulunywa isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isindebele
Siyabonga abalaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Nga kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes mina mbona ngathi sebediniwe ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sowuhambile sibili amasosha asediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathi zezemelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunjengokuthi angithi command center yemi ngemuva bona bephambili kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale so ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin ngibona ngathi kungaba njalo khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani nxa ngingahle ngiphendule umbuzo wakho wesibili ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe-Russia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khonoko ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yaba khona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo li-authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.